ujo nje i-membership card ecilibezela ukuthi uhlala endaweni ezonezo lapha athathela khona amakhadi wona la awe-ZANU PF. So i-ZANU PF ithi ibizo layo elihle okwamagama lingcolisekile. So uMsengezi ubhalile esingathi want and caution statement ephika lelo cala njalo esitsho lokuthi icala leli kalibambeki noma ungaze uzama ukuthi ngivumelana naye. Into abayikhulumayo kayibambeki ikuthela amanzi emhlanu wedada. Okumqoka njalo okufuze kwaziwe yikuthi indatshana yena leyi esisemapholiseni yindaba ese-High Court eHarare lapho uMsengezi athi yena njengelunga le-ZANU PF ubaba uMnangagwa osenguye okhokhela lelo lunga kazange asukume ngendlela ukuthi afike khonapho.
Ye, akusho-ke ukuthi kwenzakalani khona manje njalo kuyiwa phambili kuyakwenziwani babasitole?
Indaba leyo ayikapheli e-High Court kusenzwa ukuthi uGoodson Mnguni laye ucelile e-High Court ukuthi abe lilunga le or abe part of the litigation process esithi ngesilungu i-joinder. So yikho sokwenza ukuthi kunganikezileya kancane. Kodwa osokumangalisa ukuthi uyathi ule ndaba esemthethwandaba, umthethwandaba ukhangelele ukuthi uzayicazulula kutholakale amapholisa esephakathi lawo edila lento e-political party. Amapholisa la ngawezimbabwe ngaso e-ZANU PF. Ngakho-ke i-ZANU PF sikwazi layo ukuthi ingabanye babantu abakwanisa ukuthi baye emapholiseni bayebike amacala, but as-expect ukuthi kubikwe amacala azomacala ngoba ukuthi within the party abantu bajikelana inyoka ephilayo shode kungeke kube licala. Into ekhulunywa ngayo ngika-2012, why i-ZANU PF ikhuluma ngayo ngo-2022 ngento edida umcabango. U-2022 sikwazi ukuthi ngo-2021 uSibhethi Mtsengezi wafayela indaba esithi uMnangagwa kansanga ngendlela efaneleyo ephathi